amasotha kangiboni ukuthi bangaba belelungelo elingako lokuthi bangabe bengena ezindlini besithi kuzo athi ngokwatshontshwayo bengatshongi ukuthi endaweni ethile kulempahla ezithile ezatshontshwayo ezombutho. Akulamtiko onjalo. So nxa kungelamtiko onjalo, thina sikuthatha njengokuthi kuyabe sekuyukuthi kumeza abantu kuphela ezindlini zabo. Asikho lokho bayabe bekudinga lokho. So lokho kusho ukuthi yinto abamele ukuthi khona beyiyekele levele lo badisloyayo laye kazenge yenza i-double check lo. Ngoba nafikile iqiniso elikhona le lapha akuzenge kube lo mbiko wokuthi ambutho utshontshelwe e-store room yabo ethile kuhambile impahla ezithile yizo lezo sebezilandelela lezidingo.
Kanti vele khona kuhamba njani ukuthi amasosha atshontshelwe impahla zabo? Kuyabe kuhamba njani? Kuyenzakala nje vele khona?
Khona endlini sibili kuthiwa khona ulazo endlini ulisosha kuthiwa zitshontshiwe kuyamele ukuthi enyangeni le kumaprofita lokotshicikamtanti yedinga ukuthi kutshoni. Akuzange kwenzakale lokhu njalo kavele kasoze khona kwenzakale njalo kazenge zitshontshwe lezo mpahla. Nxa zatshontshwa ngabahle bakhuluma bona kwaba le alamu ukuthi khona hhayi bakithi sokube lesehlakalo esinje impahla zombutho zitshontshiwe, khangela mina abantu bangabe behamba bekwenza lokhu kumbe begqoke impahla zombutho.
Kulabanye abafanisela ukubana impahla zangkhona lezo ziyaba zingazamasosha asehlamukele uhulumende, kungakho liqiniso?
Ayisoqiniso ngokubana kafikezwa ukuthi bakhona bona asebehlamukile. Asikezwa thina ukuthi enkambeni ethile bakhona asebehlamukile baphume belezikhali baphuma lempahla zabo kababonakali. Yimbiko emele ukuthi iqale kubuyekwa yona leyo. Okwakhathesi sazi ukuthi khona kakula mbutho ohlamukileyo. Umbutho wonke nje uzihlalele nje kulokuthula kubo kasiboni lutho sibili olubi. Ngaphandle kokuthi kukhulunywe nje kuphela iqiniso ukuthi wona isenzakale esayenzakalayo lesana kokuvele ukufa kwabantu. Ngobana phela kuza kuba yisimanga ukuthi khona kuzathiwa khona kulo mbutho ohlamukileyo kulungekho. Anti bayakwazi ukuthi nxakula abantu abahlamukileyo iinumba zabo ngobani, bavele emzini kabani, ngobani lobobani. Ngayikho lapha phela bayadinga khona. Asikezwa thina ukuthi kulento eyinhlalo eyenzakeleyo